into esiyithanda imimoya kakhulu kuhulumende wethu kona lapho bake basifafazeka thezi inyanga zenzika ukutoba hhayi kuhambe ngohlihlelo ngomona bazabanye zasithi inyamba enkulu ukuthi yona bemizi yabiseleyo eyayisele ilezi zathu zokuthi umuntu wakhona inxeke wayebizele umkhuhlane esesibhedlela kumbenga wakuzayenzakala njengasesilanda ihlobo ukuthi kwabantu bedlokomasimini kodwa hhayi wemararia kade zingayizosiyo
uhlelo lo lokufafaza uhulumende luqhube njani
into liyana bamemezele ukuthi nasizabuya sizofafaza sakhamuzi kumbe kusasa kumbe ngelanga elithile into esiyabe sicela ukuthi yena izindlu zakwantshi yabo uzazi ukuthi zingaka bahamba bethula ama-20 litres lana bacela amanzi babecela into njengamanzi ukuthi uhlale kula manzi and then ukuthi ukukhipha-ke impahla zakho phandle anti wena uyabe ukhona umnikazi womuzi njengoba befika lapho abalibhukwanyana nabo ababhalakile and then kulo hlupho olukhona kumbe kunemalala kulandandani kumbe njani njani bayabala konkana indlu yokudla yiyo liyana yini ngicela ukukhipha ukudla kumbe hhayi ukudla kube endaweni ekhatshana fafaze phakathi efafaze laphandle kede lapho eke seyivala benenzi kutsho ukuthi indlu le ngicela uhlala amanzuzu emngaka i-30 ungangeni phakathi ya bathi ngalahlupho nje kithi lapha abantu into yakhona bayithakazelela ngoba kwesinye isikhathi bazibebuza ukuthi hayi liyabuya nini ngisela ngoba into enhle kakhulu ukuthi sinamhlala ikhona vele sonke isikhathi
kodwa imfundiso-ke abantu bayizuza yini imfundiso yokuthi bezivikele njani
kahle kahle silama-EST anjo laba bakhethwe ezigabeni ukuthi bezifundela lokhuyana bayatrainwa ngokuqeqetshwa sokuzwayo and then bayancedisana nathi ngoba bahamba bethatha special njengomuthi lowokufafaza amagodi lawa esilawo lawa amanye angagcinela amanzi sesiqinguze ukuthi ongamagabha njaninjani sikulahle sikubulayo singakubona sikulahle ndenamachibini wona lana sifafaze basinika and then namanzi wona lawa esiyanatha balokuthola amaphilisi nyana siwafake kuma-20 liters nje hhayi kade ngalahlupho olunjalo sisebenza kuhle sile imfundiso ikhona kakhulu yona ama-mosquito atinikwa sikwa ureform yakhona ukuthi uyayifila itho ukuthi yena uyitholile i-mosquito netiliyana and then kuqongeke ukuthi yena nxa usuzoyisebenzisa sicela uyivule uyichaye yayichaye i-mosquito netiliyana wayenza insuku zibe mbili kumbe libe lodwa and then ngemva kwalokho singakhona ukunjani ukuyisebenzisa ngemva kwalokho uyibizele futhi ephepheni nxa ingane isidabukile kumbe lawo seyiboni kahle uyahamba le fomu liyana bezitshintshela bona khona ngale esibhedlela imfundiso yayimnandi kakhulu ngoba ama-mosquito akhona even lathi kunongayithintayo ukuze ubona ukuthi iyasebenzisa iyaqubula so ngathinta iyakuqubula i-mosquito leti yakhona ukuthi iyabonisa ukuthi hhayi kule nto ekhona la ubuye umuthi.